ukuthokozela kubandla kuba khona ngoba bakhona abavele abamiyenza bathi kanje njengomsakankomo uzathola isapoti enkulu kakhulu nakwenza wangena wayithola leyo sapoti ukuthi khona ungumsakaJoshua Ntombi owayeyimongameli yezaphu ngesikhathi se-liberating struggle up to the time ezizingene kwiyunithi zezanupiwe. So wangena but simbonisa ukuthi ndoda lokho okwenzileyo siyo democracy ngoba izaphu kayisiyo yelisa kumele ukuthi indlele ima-structures ikhule kuma-structures then yabi ukuthi thena uyaphila kuma-structures uyabonakala ukuthi zobukhokheli bantu bazakukhetha but abanye bamiyenza wangena yikho saphikisana lapho. Hayi sabone ukuthi hayi njengoba abantu abanye beyenelile wangena akulani kodwa sizabe siyoke ukuthi imbonise ukuthi ingeneke ngeke emthethweni. Nakaphethile ngikhuluma baningi abantu asebebonile ukuthi ubukhokheli bakhe kabuyisi zakho ndawo.
Sebe licothile kumbe kuhamba njani kuna nguzo wakho?
Ukusixotha ngikubona kumidiya le-social media ukuthi uthi yena ngesikhulumeli sakhe naye nxa ekhuluma uthi sebesixothile ngoba kukhanya sifuna ukufoma enye iphathi. Enye iphathi leyathi sifuna ukuyifoma akwazi ukuthi ukuthethe ngakho. Yi-propaganda yamanga le afuna ukuthi khona adigebrave kwanda abadala abathele bekhona kuzaphu kwenzela ukuthi ayenze intambo yakhe nephathi yezaphu kumbe sefuna ukuthi khona akhulise indlela yelifa ukuthi izaphu ithiyelwane ngokwelifa ingathiyelwane ngento edemokhrati.